nasesimela abantu abaseZimbabwe, sesimela ukuvuselela inotho yaseZimbabwe. Yiko-ke iZimbabwe First yabakhona. Siyabona nje ukuthi inotho yaseZimbabwe siyabhidlika, and kwangani akusena themba kwabantu abaseZimbabwe. So thina nje sithi thina sizimisele, njalo-ke sizayenza konke okusemandleni wethu ukuthi sivuselele iZimbabwe ilizwe lethu.
Maze sikhangene njalo abantu bajala ukukhonona ngokuthi kulamabandla amaningi ezombusazwe aphikisa ibandla lezanu-PF. Lina lizimisele yini ukuthi libambane lamanye ukwenzela ukuthi likhiphe izanu-PF embusweni?
Lizimisele, nakhona ungamvumeza ukuthi ngikhulume ukuthi singabanye babantu abathi izanu-PF yona angifuni ukuthi ngithi yehluleka. Yes, ayizange yehluleka, yes, for okwamanje, kodwa thina hhayi sithi-ke bona ngesikhathi sabo bayenza okuhle for iZimbabwe. Kodwa okwamanje kwangani sebehluleka. iZimbabwe First yona sithi thina sizimisele, njalo sizimisele nje ukuthi sisebenze namanye amabandla. Only on one condition, nxa bona beqonde ukuthi bevuselele iZimbabwe, befaka abantu baseZimbabwe kuqala phambi kwabo.
Asithi abantu balikhethe balifake embusweni lamhlanje, kambe lingenzani ukuthi litshengise uZulu ukuthi liyenelisa konoke elikhuluma ngakho?
Liyoqalaqala esasifuna ukuthi siyenze, njalo siyenze ibe nhle eZimbabwe. Ngibe ikhala ngabantu okwamanje amagetsi aseZimbabwe. Thina sithi sesikhathele, njalo sesizwele ukukhala kwamaZimbabwenzi ngendaba yezisa. So thina siza kuthi asisafuni-ke umlilo ovela emagetsini, umlilo ovela pho ovela khona kathesi. Sizazama nje ukuthi si-introduce i-solar energy, into yakuqala. Into yesibili, sizazama sivuselele ama-industry wonke aseZimbabwe la afileyo, ukuze amaZimbabweans athole impilo, athole impilo kahle, athole nje imisebenzi wonke nje abantu.
Lingakwenza njani khonokho nxa lingangena embusweni? Imali liyathatha ngapho kwezithi lenze inhlelo ezinje?
Labo abantu abakhangeleleyo njalo abazimiseleyo ukusebenzisana neZimbabwe First, esiyabe sithi ngama-funding boards abavela kwamanye amazwe akhane lathi iZimbabwe, we're talking of Zambia, South Africa, even yona i-Europe, bazimisele ukuthi come on board, bebambane lathi izandla, sitheke sisebenzisane sivuselele ilizwe lethu.
Ye, asikhulume-ke ngokuthi lina njengebandla lenu, kambe ukuthi libona ngazani lingangena sokutheni embusweni?
Ngena embusweni siyangena nxa singabambana namaZimbabweans, amafellow Zimbabweans alapha, ngoba nxa ngakhangelisisa kahle amaZimbabweans akhathele laloko okwenzakalayo, akhathalanga kuphela ngeZANU-PF, hayi akhathele namanye amaqembu nje apho ukuvuka nje kusesevuke esile. So nxa sikhuluma ngeZim State ebantwini, hayi bayathakazelela, bayajabula, njalo bayabuya ukuthi sibabambana nathi. Bazimisele bona ukuthi ukwenza comfort ukuthi sisebenzisane amaZimbabweans sivusele ilizwe lethu. So ngamafishane ngathi ye, siyangena e-ofisini, siyabalehulu, siyangena sibe yithi uhulumende wakusasa.
Masikhangele-ke amabandla ezombusazwe, kuyakhanya ukuthi engxeli yenze okufana nayo phela vele, njengoba likhanya lilwisana nakhonokho okwenzakala elizweni. Kubona zani elikwenza kuyehlukane lamanye amabandla kungabe kuyini?
Sahlala phansi sahlela sadinga ukuthi yikuyini okwenza ukuthi amanye amabandla abuyayo lawa, yikuyini okwenza ukuthi angaphumeleli ukuthi aye laphana esihlalweni. So sathi sesitholile zonke izinto zona lezo, sayenza i-zero in, sa-actualize ukuthi okay fine, there's one, two, three ama-weaknesses wabo, so yiwo esi-capitalize kuwo. So ye, bona khona lokhu esakubonayo ukuthi bona abanawo amakhwakhi zona lawo, thina sawadinga njalo sinawo.